Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Olamgela emsakazweni we Studio 7. Namhlanje ngolwesine ekuseni mhlaka 12 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo bebandla leMDC kobulawayo bagcizelela ukuthi bathethe inyathelo lokuthi iziphatha amandla zeCouncil eziyisithupha aziseyi kuvunyelwa ukuyafika emahofisini yaleli bandla.
Ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indawo bayenzile yona leyani. Bayenze ukuthi i-contract ngabo ukuthi izarenyiwa, irenyiwe ngo-October ayikhona kathesi, ngayise ekufayile. Yikho sikufuna kuphela njengama-youth, asila anything else besides khonoko kuphela.
Inhlanganiso emela izisebenzi, i-ZCTU, isichothoze amapholisa isithi ahlukuluza amalunga ayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Ngokuya ema ofisini ayo ngokuphela lapho afika ebuze okuningi.
Asikujabuleli ke khonokho ukuthi amapholisa abe lokhu evakashela ama-ofisi ethu, khambanisa ke ukusebenza kwama-officers ethu. Bebuza ukuthi ngubani umkhokheli we-ZCTU. Bona bekwazi nje ukuthi umkhokheli we-ZCTU ngubani.
Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe lawase-Europe okwamalanga angamashumi amathathu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abasakhulayo bebandla leMDC kobulawayo bagcizelele ukuthi bathethe inyathelo lokuthi iziphatha amandla zeCouncil eziyisithupha ziseyi kuvunyelwa kuyafika emahofisini aleli bandla. Iziphatha amandla lezi ezivinjiweyo zibalisa umeya umnumzana Solomon Mkhunu, umnumzana Christopher Dube lamakhansela amahlanu. Amakhansela la ngumnumzana Mlando Ncube, isikhulekile Moyo, Lilian Mlilo, Pilot Moyo, lo Alderman Ernest Rafa Moyo. Abasakhulayo laba bathi bathethele linyathelo ngoba umeya lamakhansela la bavumelane ukwengezelela elinye ihlandla leminyaka emihlanu elikasiba likhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Dube ngowebandla lezanu PF kodwa wakhethwa ngenxa yobungcwethi yatshiwo kwebandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli sabakhulayo kobulawayo umnumzana Benny Hlatshwayo.
Indaba ekhona ngekuthi thina as a youth sifuna ukuthi sizisise ukuthi ama-councillors akuhambise njani ukuthi ahambe ayarenew i-contract leyana. Ngendaba yokuthi thina ukuzwa kwethu i-contract leyana was supposed to be renewed somewhere ngo-October ngale ayikhona kathesi. So sifuna ukuzisisa ukuthi bangizimele ukuyirenewa kathesi njani. Plus umthetho uyathi bayarenewa yini bengakhonsidanga abanye abafuna ukungena laphana, kumbe just an automatic issue yokuthi umuntu angigcine khonapho because nguye wekhona. So thina as a youth sifuna i-explanation ukuthi kuhamba njani and kwenze njani. Because thina sifuna i-smart city, sifuna i-city e-right, but ukwenza izinto ngendlela engalulanga, engaqondakalanga, kuyayenza ukuthi i-city yethu ingabi clean. And yikho sithi khona izanu asiyifuni because into zayo aziqondanga. Thina sifuna izinto eziqondileyo.
Manje isinqumo elisithetheyo sitshoni, kutsho ukubana umeya lama-councillors abasoze bavunyelwe ukufika ehofisini kuphela, kumbe kukhona okunye okungamelanga bakwenza?
Thina njengamayuthi, ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indawo bayenzile yona leyani. Bayenze ukuthi i-contract ngabo ukuthi izarenyiwa, irenyiwe ngo-October ayikhona kathesi, ngayise ekufayile. Yikho sikufuna kuphela njengamayuthi, asila anything else besides khonoko kuphela. Khonoko kuphela ukuthi ahambe bayenze into eyi-right.
Manje isinqumo elisithetheyo sifikile yini phezulu kunkokheli yelizwe lonke, kumbe sikhona nje kobulawayo khona?
Lapha into itatela panzi siya phezulu ezinye zitatela phezulu siya panzi but lapha kwenzakale kwabulawayo abantu abaphezulu bayazwa ngathi lapha kubuthina lapha kwabulawayo ten so thina njengokuthi sithethe lesi isizathu lesi sesihambisa phezulu ukuthi thina njengamayuthi siyathi ama-councillors laba ayenze i-resolution yabo leyi kona ngale kurenewa leyana bazade babuyele ngale kuma-chambers bayakhorektha i-resolution yabo yona leya then thina sesihambisa lokhu ethi kuresolve thina njengamayuthi kwabulawayo sesihambisa phezulu abaphezulu bazwa ngathi lapha abaphansi.
Lo mnumzana Benny Hlatshwayo isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, isichothoze amapholisa isithi yahlukuluza amalunga ayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ngokuya emahofisini ayo lapho afike ezibuzisise ukuningi. Inhlanganiso le ithi amapholisa ahambe ehofisini yayo eMutare ngolwesithathu kwathi izolo aya eGweru lapho afike abuzisisa imibuzo eminingi ephathelane lenkokheli yalinhlanganiso. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kusiphatha kakubi okwenziwa ngamapholisa babuya bengangoswanga emahofisini ethu bephambanisa umsebenzi wethu babuza izinto esingathi kazila ngqondo ngokubona kwethu ngokuthi babuza enye information nje esingathi public information abangayithola bangaya ku-Minister of Labour sikwazi ukuthi okubangela ukuthi bebuye ngalolo ngaleyo ndlela yikuyini. Asikujabuleli nje khonokho ukuthi amapholisa abe lokhu evakatshela ama-ofisi ethu phambanisa ke ukusebenza kwama-officers ethu bebuza ukuthi ngubani umkhokheli we-ZCTU bona bekwazi nje ukuthi umkhokheli we-ZCTU ngubani njengoba ke nxa sisiya kuma-congress nje siyaxuxa phela uhulumende ukuthi abekwazi ukuthi ngubani okhokhela u-ZCTU njalo bekudinga le nhlelo zethu akukho emthethweni ukuthi izinhlelo zethu ke zibe sesitshela bona amapholisa ukuthi senzani akukho emthethweni abakwenzayo akusijabulisi ke khonokho ukwenziwa ngamapholisa.
Injongo yabo nxa bekhuluma bathi ngeyani kahle kahle?
Kabatsho okuchakileyo ke ukuthi bafunani. Abanye bathe khona bathi baya-updatha ama-records abo esibona kuyukuthi nxa befuna uku-updatha ama-records abo ke bangaya ku-Ministry of Labour bazathola ke imbali ye-ZCTU kwanileyo tshengisa ke kumbe ekhombisa ukuthi abakhokheli ngobani bahlala ngathi konke lokhu ke sikwenza ke singafihlanga so asikwazi ukuthi okwenza bevakatshele amahofisi angaphandle kwesigodlo kubangelwa kuyini sesingakhumbulela nje ukuthi ngokubona kwethu bethukile amapholisa athukile nabantu ababuye ke emhlanganeni wethu kuziki edlulileyo. Sibone abantu abaningi bebuya kuye kumbuthano yethu kuma-Labour Forum eBulawayo, eMtare, eGweru. Bazitsholo ke abantu ukuthi bafunani. Sibone ngathiwa nje ukuya emahofisini lokhu nje sekuyikwethusela thina ngento abayenzwayo ikhuluma ngabantu.
Lo mnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eHarare. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshelela umsakazo ukuthi akulalutho alwaziyo ngodaba lwe-ZCTU lolu. Iningi lithi lanxa uhulumende esevumele amanye amagalaji ukuthengisa amafutha ezimota awedizili lepetulo ngedola lemelika Lilokhu lingawatholi la mafutha njalo lapho atholakala khona kuyabe kulendwendwe ezinde kakhulu. Sixoxele umnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi olenkampani yezethekeli eVictoria Falls ngalolu daba.
Awusazamisayo yikho khona ukuthi i-bond ukuthi i-RTCS bank rate debt market awusahambelani then how do you operate in that kind of environment when you are into tourism then you want to buy fuel and ama-garages amanye abe charger nge-bond not amanye charger nge-US dollar. Asithi thina dadewethu ama-garages when you run elakho nge-US dollar mina ngirana ele-bond. Lwana ke ocharger i-petrol nge-bond le-US dollar. It's very unfair. Now, but if you have a move, it's the Makaya. If you have a petrol, it's from the 10 to 3 and 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 nawo into vele ekhaya bese sike lapha enqini yagulela kumbe uzodinga ukudla kumbe ubezokuthenga something njengama-pensioners athole ukuthi isiveli ayisekho sokule-US dollar then sokusiba nzima kuyena lwana umuntu ukuthi uza kwenza njani manje izakhamuzi zonke ze-whole because asiko bonke abathola i-US dollar bonke abantu basebenza bahola i-bond that's very few companies ezibhadala ama-insurance abo nge-US dollar so the rest of the abantuithi lonke leli lisebenzisa i-bond so ibhondi nakuthi ithole ebhenki kuzima yonke into yangkhona vele akusebenzeki dadewethu angena emakhaya usuke lapho ifambe kuyefika ejihambe ezidinga all over the country even usuke lapha usuyafika kithi egwanda khonayo uyahlangana lo hlupho olunjengalwanto yokuthi izakhamuzi zithole nzima ziyasele ukuthi ziyadethela emakhaya ezitola akula swiping machine emakhaya akula sometimes ufika khona akula network yokuthi mbe i-ecocash is a very very difficult situation for sure kuzima abadala abaphelele uzibele enhlanhla nxa ukuthi usuke waya eBotswana wathola i-US dollar wathwala amakhiwa wafika wadobha khona ngale nanikho lapho ungafika uthenge khona ifiwele yakho yabe uyithenga nge-foreign currency so yeah i-situation yayo kayitanga
kodwa zona izethekeli ziyabhadala ngemali yakwamanye amazwe
hhayi kuba nzima lapho sokuphose kwami kuyalungiswa ukuthi izethekeli nxa zifika lapha zikwanise ukuthenga ezitolo ngama-US dollar especially kubo endaweni zokudla labo Nando's KFC labo Chicken Inn because those are the only outlets ezithengisa ezokudla then lamanye ama-restaurant of course ama-companies abe they are selling in US dollars izethekeli azila nkinga ngoba ziyabe zila i-foreign currency but okuba inkinga yizakhamuzi zethu
lo mnumzana Lawrence Ndiweni ole nkampani yezethekeli ye-Victoria Falls ubexoxa ecingweni Studio 7 ekhona le folosi. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Abesilisa ababili abeZimbabwe abaxotshwe kwele Botswana ngoba bengene ngokungekho emthethweni. Babikwa begwaze babulala umtshayeli wemota obebathwele besuka ePlumtree andubana bethathe imota yakhe beyitshayele. Iphephandaba leThe Chronicle lithi ngemva kokugwaza umtshayeli wemota lo, ababili laba bamqume entanyeni basebesebenzisa amathaya ledizili ukutshisa umzimba wakhe bamshiya elumethe bahamba ngemota yakhe yeMaster Bongo Kombi ebigcwele impahla zama-groceries. Bathethe lo makhalekhukhwini wakhe. Lokhu kuvezwe emthethwandaba lapho ababili laba umehluli Bhunu wedethe lo Trust Ngwenya welusulu eBinga bemise phambo kamahluli izolo besetheswa icala lokubulala umnumzana Memory Dereza ababehlangane laye emngceleni weMayitengwe. Ababili laba balivumile icala labo kodwa bathi omunye wayefuna ukubagwaza ngoba efuna bebhadale imali yokubathwala bona bengelayo. Ngakho basebekhulumisana ngolimi lesitonga ukuthi engezwa ukuthi baqoqa ukuthi bembulale labo bamgwaza bezivikela. umakhale khukhwini kamoyi abasebemtshengisele omunye wesifazana nguye owababambisayo njalo imota kamoyi yatholakala emzini kababakazi womunye ukuthethwa kwecala labo kuyaqhubeka. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Siyabonga balaleli, likhuluma nomama uMandlovu osekhezi amaphisa. Besicela ukubana uhulumende mayangangenela emabhoda, ngoba siyazi ukuthi emabhoda lapha kunzima, kulalaba abantu abanye abahamba ngedabu lapho abangavumiyo ukuhlolwa igciwane leli seliqeda abantu. Bakithi siyaxwayisa ukubana ma kungaba lo mthetho obambekayo emabhoda jampu la, ngoba kuzaba le ngozi enkulu eZimbabwe. Abantu bayabuya bengene baphume bangene behamba ngokungekho emthethweni. So ingozi ekhona yokuthi ma bengabe uma kungasaqiniswa ngumthetho abantu sizaphela ngalo mkhuhlane. Besicela ukuthi umthetho ungenele kuhlolwe kuqinileyo ukuze lo mkhuhlane ungasingeneli. Ngiyabonga.
Lo khuluma yangubhekani ngila egoli ngokokuhlala. Hey, lo mkhuhlane siyawuzwa impela ulobungozi, kodwa laba abajwayele ukutshontsha imali lehulumende eyikhulu singayisebenzisa le mali ukuthi ingagcini isebenza le coronavirus, abayisho bayisebenzise njengokuthi batshontshe for bona izikhwama zabo, ngoba kudala beyiyenza le nto. Kuze kuyafanana nalezi imali okuthiwa bazibhenke khona ngapha e-America. Ilizwe liyahlupheka kodwa banayo imali abayitshontshayo beyisaphetheka. Too much corruption. Nokunye futhi ukuthi yini bangaceli ukuthi basebenzise i-foreign currency straight ku-cancel ibondi leli, ngoba yilo abayenza ukuthi ibarane ngali corruption. I-corruption yabo ihamba kahle ngalelo bondi leli, ngoba batshontsha le mali i-foreign currency, bayenze iy'nhlelo zabo bayobhenka kuphi kuphi bathinithini, baqede bathi lizwa linamali. Hayi, abantu bahlupheka bakithi. Asazintiyothwani le.
Ngombono wami msakazi, kungabi lokho kukhulunywa nje, kukhulunywa kuthiwa kulamalungelo abantu besifazane. Akukhulunywe ngezenzo, bekhambele endaweni zasemaphandleni, bebadinge, bebalungisele imisebenzi, bebavulele amathuba omsebenzi msakazi wami. Ungabi lokho kukhulunywa kuthiwa kulamalungelo, kulamalungelo, amalungelo akhona engekho. Sikhala kakhulu msakazi wami ngalabo abesifazane abasemaphandleni. Yibo abathwele nzima kakhulu msakazi wami, yibo kufanele kuhanjelwe kubo uma kwenziwa la amalungelo, beqoqwe befundiswe ngawo la amalungelo, hayi ukuthi kube lokho kukhulunywa nje.
Ngendlela amabhenki ayeza ngawo ukuthi uma unemali ebhenki awudraw imali, kuthiwa usetshenziswa lokho ukuthi uyaswapa ma ufuna ukuthenga, awula mali yogiwa, unikeza imali yogiwa yokugada amabhasi. So elinye uhlelo olwenzi iZimbabwe ibe phansi, yebo imali fanele ihlale i-protecting ngeleyo ndlela yamabhenki ukuthi baswaphe, basebenzise amafoni, imali zamafoni lezi ma-intercash. Kodwa kufuneka ukuthi abantu bebe nemali ku-e-cash ukuze into zihambe kahle eZimbabwe. Lo kodwa imali izahlala ebhenki ungayidrowi kahle, angiboni ukuthi ihlelo oluhlile lo. And then futhi imali igcwele nasezitradeni ebantwini, beyigcwele beyitshintsha, ibuya kuphi leyo mali? Ngomunye umbuzo esifane sizibuzeke abantu beZimbabwe. Ngiyabonga.
Igama lami ngikhisha sithezi manko. Kuyamangalisa ukubona amasonto ebuthana besenza bethi benza umthandazo, kukanti ke umthandazo abawenzayo umthandazo oqondane lezombangazo, asomthandazo ukuthi lizwe liphumelele phambili. Asengamathethi ebandla, ngoba ngeqiniso aluba bengamachurch aqoqo ngaloba bayaxwayisa uhulumende ukwenza kwakhe ukuhlukumeza kwezabantu ilungelo labantu elihlukunyezwa kangaka pho manje bona babonakala isikhathi sonke behlangana nohulumende behlangana nomnankakwa abantu anjengabo uDownas nabozike ezikile kuthi ma bethi bayathandaza kuyasolisa asayiwo machechi awufani ukuthi avalwe njengamachechi athandaza uNkulunkulu akukho okuhle okungavela kula machechi kwanawa manje
bona njani bonani bantu bakuyifika njani ngezindawo ngezindawo lokho kwabantwana beZimbabwe lokhu sekuzabona yena uNkulunkulu kuphela lelo langa ezonikisa izulu yikho lapha abazothembela khona ngoba kumanje kube ukudla babuye bethi ngokwabantu bezalo PA abantu bebenesifiso sokulima kodwa uNkulunkulu ngendlela ukuthi akakhulunyelwa akaboniswa katshengiswa uzenzela okwakhe izulu kulini ngasanabo hayi abantu sebethwele nzima kambe bantu bakhithe njalo engaka phela abantu nxa bengalimanga mpela izimbu ziyafuna abantu bevele bezihluphekela bengadli manje kwathi uma bengasalimanga ngoba vele eminye izi manje vele siqale ukulalingadala yaqala kudala vele and akula muntu ozobabhekela kumele bezidedele njengasezibhedlela bezithengela imithi
mina ngundaba uDlamini ngicela ukubuza umbuzo nje umfishane lapha kanti kungani ama-teachers especially iWhitewater Secondary School benikeza abantwana ama-notes ngamafoni labo ke abanganawo amafoni ama-notes bawathathaphi ngoba abantwana bayakhala besikolo lapha bathi banikezwa ama-notes ngabe siyalwazi uhlupho lwama-teachers kodwa ke abazame omunye umzamo ukuthi bawenze ngoba akusibo bonke abantwana abanamafoni anama-WhatsApp akusiyinto ekahle ngiyabonga ngisobe ngibe muntu
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngonombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 yesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafichane Idale eliphezulu eleparlamente eRussia, iFederal Council, selivumele umthetho wokuthi umongameli Vladimir Putin walelo lizwe ancintise ukuba ngumongameli ngomnyaka ka-2024. Amalunga alikhulu lamathumi amathathu akulelo dale avotelela umthetho izolo ebusuku, kodwa oyedwa wawuphikisa kwathi abathathu bayekela ukuvota. Umthetho lo buvele wavotelwa kudale eliphansi eleState Duma. Uthi umthetho lo uthi kuzafana lokuthi umongameli Putin kakaze abe ngumongameli okutsho ukuthi engabusa kuze kufike umnyaka ka-2036 enganqoba kabili kukhetho sokusele ukuthi umthetho lo uvunyelwe yi-constitutional court kanye lengxenye yenani labantu eRussia umongameli Putin labanye bakhe yibo abakhweza isicelo sokuthi kube lo mthetho lo Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe lawase-Europe okwamalanga angamachumi amathathu alandelayo ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcekwane le-coronavirus eselihlasele abantu abaningi emhlabeni jikelele labulala abanye.
To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight. These restrictions will be adjusted subject to conditions on the ground. There will be exemptions for Americans who have been in appropriate schools. And these prohibitions will not only apply to the tremendous amount of money in the harbor, but various other things as we get approval.
As we get approval, zilithethe kwabavela kulawo mazwe.
At the same time, we are monitoring the situation in China and the South Korea, and as their situation improves, we will reevaluate the restrictions and warnings.
Wengeze wathi uzathatha amanye njalo amanyathelo okusekela amabhizinisi amancinyane kanye nabantu abahlaselwe yileli gcikwane ngemali.
Who have agreed to waive all co-payments for coronavirus treatments. Extend insurance coverage to these treatments and to prevent surprise medical billing.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sithathele lithuba lokubonga laba basilandelayo kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele lapho isilive streamer khona. Silosolani Ndlovu othi livuka njani msakazi, sibe lo Thabisani Ncube, sibe lo Pamela Khumalo, lo Nkosi Mthembo, lo Aaron Dube, lo Pamela Khumalo. Yena othi ubulewe ngama kumama lawo yibo ababulala abantu, ngabona ukuthi amagumba gumba yilaba kodwa kuthiwa bebexotshiwe nje eBotswana ngoba bengekho ngokusi bengahlalanga ngokusemthethweni. UJerry Ndlovu uthi sibonge msakazi uhlelo kunzima kuseyaphambili, okuhle ukuthi wonke umuntu weZimbabwe usekubonile ukuthi kufanele kususwe ibandla lezanu PF embusweni ngoba benza imikhuba yokuzithuthukisa nokufezakisa izidingo zabo. Umandla Joshua Yoram uthi qhubekani ngomsebenzi omuhleli wenzayo, lo sonke Khumalo laye usixhasile. Okwamanje ke njalo silo Shane Wayne Layton lo Vusi Mpofu. Okwamanje ke sizwe ke umculo kaJays Marabini esithi Sithandwa, ingoma ephuma kudlalade lakhe uNtunjambile. Yabonga umculo kaJays Marabini esithi Sithandwa, ingoma ephuma kudlalati lakhe elithi Litshele kaNtunjambi. La singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abasakhulayo bebandla le MDC kobulawayo bagcizelela ukuthi yibo abathethe inyathelo lokuthi iziphathamandla zekhansi lezi ezithupha aziseyikuvunyelwa ukuyafika emahofisini aleli bandla. Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe layo wase-Europe okwamalanga angamashumi amathathu alandelayo ngendlela yokumisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Oliver Nelasayo, imi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.